Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba engiliphiwe nguTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 16 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF.
Abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe zulu yekelani izinduna zodwa ziyevothela iZANU-PF.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU-PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo.
But yona i-CCC nxa ngiyikhangela iphathela leyo vele evele yona engela-structure. Nasikhuluma ngama-structures bathi ayibayahamba kuphela i-election.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi awesabekayo osekufaka abachayeli engozini.
Kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iradio nale. Iradio nale ilethi imali eningi elizweni, ilethi ephilisa abantu elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC selisole ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF. Umnangagwa ubekwe obulawayo izolo emhlanganweni lezinduna wenziwa kanye ngomnyaka lapho ambambathe khona izinduna ngezimota zohlobo lwe-Isuzu Twin Cab ezibiza inkulungwane ezedlula ikhulu lamadola eMelika inye. Leli bandla lithi imali le ngabe isetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukunakekela uzulu odla imbuya ngoluthi. Induna iziphiwe lezi mota izolo zingamachumi amathathu lasithoba minembili 38. Umnangagwa uthe zonke induna zelizwe jikelele ezingamakhulu afika phose amathathu 291 zizathola lezi mota ziphinde ziphiwe izigcingi zokuphehla amandla kagetsi ngelanga ezesola. Uthi izinduna zizafakwa njalo kuhlelo lokwelatshwa olwe medical aid. Okwengezelele ukuthuthuka ukuthukuthela kwebandla le-CCC ukuthi uMnangagwa ucebise izinduna lezi ukuthi ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo okuyikwephulwa kwesisekelo sombuso esithi sona induna azimelanga ziphatheke kwezombusazwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UPresident Mnangagwa wenze incwala insumansumane into ehlukumeza umzimba lapho phuma sobala esithi eZimbabwe akula rule of law. Uthi izinduna zomdabu zibe ngama-campaigning managers eZANU-PF kuma-rural areas. Lokho kuphambana le-constitution yeZimbabwe. Sisekelo sombuso sicaca kuhle ngitshe le-traditional leaders act icaca kuhle uthi izinduna zomdabu dabo azingeni azisapoti amabandla ezepolitics. Osobhuku omlisa izinduna zonke lezi institutions ngezabantu asoze the party. Khulusizi uma sesikhangela imbali ye-Afrika izinduna zancedisa kakhulu ku-slavery lapho abantu babethengwa ngama-Arabs, bethengwa ngama-Americans, bethengwa ngama-Westerners. Izinduna zaziphathekile ende almost 4 centuries back kathesi kwabuya uSmith lamabhunu eZimbabwe izinduna zathi gwaqa zenza khonoko baze baqunywa onehanda baze baqunywa ezinye izinduna zomdabu olobhengula baze bacina benyamalala ngoba babengafuni ukulandela izinduna ezithengisayo
manje mnumzana mafa ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho
kuluhlazo eZimbabwe kuluhlazo kuSadak kuluhlazo kuinternational community ngoba akusena mthetho uma izinduna ziphrize imota zokuthi zikampene zenze ongasikho constitution yikho abantu bazahlala njani hatch thina asilahli themba abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe ezulu yekelani izinduna zodwa ziyevotela izano PF akulanto ezaba khona ali your vote is secret silinga vele livote baluze amandla awakho iconstitution ithi okhethwe ngabantu lamasoja lamapolisa lama institutions wonke akahulumende azamsaluta ngalokho mahlabe ezulu umuntu ongafundiyo ulomnyama kakhulu umuntu ongafundiyo ulenhliziyo embi kambe sesifuna kubuyela khona ukuyana yini ku pre colonial lapho izinduna zazithengisa abantu bazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhlala kahle hatch thina sito kungapheli kuyahlola zobo uhlamanyosi bayethe abantu bezimbabwe izinduna ziyekele nini ziyevothela izanu PF yodwa sibona ukuthi bazabambana
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
Asambel matuta siyo vota
Asambel matuta siyo vota sivote lenkolo
Asambel matuta siyo
vota
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka kodwa ibandla leCCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU PF isebenzisa amapolisa ukuvimba imihlangano yalo Olunye udaba osolukhwezele ukufuthelana okukhulu phakathi kwamabandla omabili yikwala kweZimbabwe Electoral Commission ukuvezela ibandla leCCC uluhlu lwabavoti olo electronic voters roll. Abasola umbuso weZANU PF bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Ngakho bathi kumele likhitshwe embusweni ibandla leZANU PF. Umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa laye uthi iyaphuma kuphela embusweni iZANU PF lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxhume ilunga leCCC umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Believe Kaule. Waqala ngokubuza umnumzana Gawule ukuthi kungani ibandla leCCC lisaliswa ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho okungakaze kwenzakale kubandla leZANU PF.
I-PPC ukuthi yalisho ukuthi yenza umhlangano ngenxenye kwezinye izigaba leZimbabwe lapho engingafiki khona kodwa angikuboni ukuliqiniso bayenza imihlangano suku zonke bahlinyama suku zonke bahamba behlaba ezinye izinyama lapha ababoni behlutshwa bezenzela imihlangano yabo kakhulu babezinyama bemzana ukuthi babezinyama abanye bedanda ishobho nje kuyinjani ingaka konke khonokho kukhona but okukhona Nkomo yokuthi iZimbabwe le inanzelele ukuthi sikhuluma nge-PPC i-PPC yes ichiyena kakhulu lelili leZANU PF ngoba iZANU PF ngikhuluma ngezaphu leZANU ezahlanganayo eziyizwe zalwayo ukuthi zikhulule ilizwe leli kwabanye amadoda ayehlala ekhuluma ngelethi Robert Mugabe wayethi Zimbabwe will never be a colony again uyazi ukuthi abanye abantu simanipulate ngabanye abantu but yona i-CCC nxa ngiyikhangela iparty laleyo vele evele yona engela structure nasikhuluma ngama-structures bathi hayi bayahamba kuphela i-election indaba engakhona bayi-concending ama-structures abo belungise ezinye izinto zabo bekhuluma nezinto ezinganani lokuthi abashiyo yodwa phela i-party i-CCC ama-party maningi ngapa-party isiphethayo kukhetho lolu what is so special nge-CCC ukuthi si-entertain i-CCC ethe the expense of amazimbabweni zonke
Nanso babu Bebe kuthiwa imhlangano liyenza imihla ngemihla akula kuvinjwa elikwenziwayo
uyabona vele ungavuli joining zani uyakusayine i-document yokuthi wena singumgambo wamanga imali mami lapha kakhuluma iqiniso uyakwazi ngoba into lezinabo ubo-whatsapp ziyaphuma incwadi zamaphonisa zibhalile ukuthi di-meeting zidicali so yena nxa engakubonanga angakuphiki so okwenza ukuthi akuphike ukuthi usephathini yezani yamanga ngoba nxa esebenomuntu sukule ezimbabwe ofet difende into ekhona ephilayo asiqali kathesi kwalisa umhlangano ngikhuluma kunjenje lakini enkayini lobufakazi ukuthi umhlangano kwayaliwa nakhathi kwezindawo so ukuthi sithome siphika imbuzi iphakamisa umsila esintwini kwakuthiwa kuyazila umuntu enjalo esintwini kwakuthiwa khona nxa abanye amadoda ekhuluma bamkhethe abantu bahambe ayekosela abadala inyama ngoba ukhuluma into engayisiyo elize okwesibili umali mami ukhuluma ngama-structures ngiyakwazi ukuthi kutshele into ekuthiwa yi-structure it doesn't mean ukuthi kufanele ulandele i-english wedwa esokuthi kulo chairman nosecretary lobani bani lobani bani kuthiwane yi-executive no i-structure ngabantu ababe begutshiwe ephathini phakathi kwepathi ukuthi benze umsebenzi ngendlela iphathi efuna ngayo ama-structures la kodwa seyisilinike ukuthi ngobani
Baba Gawule, abanengi bayakhala bathi umnotho kawuhambi kuhle. Imigwaqo ifile impilo inzima kakhulu. Kungani abantu bemele belivotele njengezanu PF kule ndubo zonke lezi?
Umbuzo omhle kakhulu loyo Nkomo, umbuzo omhle kakhulu. Ngicela Nkomo ukuthi impendulo yayo oyibeke sibe iphume njengakhonokho engiyibeka engizayibeka ngayo. Nkomo, iZimbabwe isemhlabeni nalowo lapho kunezinto zonke ezihlakala ezenzakaleyo kusukela ngesikhathi se-COVID. Umnyambabe uthi ethatha umbuso kumngabe wathina izwe libe lishabale libe lifike. Umkonomi ubulele phansi ubhazalele. Ubuvuswa umkonomi inkomo ecubayo. Akuthathi ilanga elilodwa lokhu kukwakha yenza umnyama esibe nawo yukuthi sihlangane ne-COVID ekuqaleni saphuma ku-COVID Nkomo sangena kwimpi ye-Ukraine ne-Russia impi le-Ukraine ne-Russia Nkomo itshabalisa izinto zonke zeziningi khangela kathi sama-countries alama-economies ade thika njengabo-South Africa into kasisafani into lezizinto kobo-South Africa enimumo usedakeni konke kobo-Nigeria kade ndikhangele kutelevishini laphana obo-Nigeria ukuthi imali kayikho lana amazwe wonke omhlaba ungakhangela Nkomo levini lapho khona lapho uyabona ukuthi izinto kazimanga kuhle kade sizinto zinimanzonzo ngomumo we-Russia ne-Ukraine uwonile kakhulu ezitheni zonke ezikhona ekutheni kuthuthukiswe iminotho yamazwe omhlaba iZimbabwe nayo ingxenye yakhona iZimbabwe nayo ingxenye yakhona iZimbabwe ihlangane lobunzima bolobo i-new dispensation emele sikhuluma ngayo ekuqulwa ngumnankagwa ihlangane lobunzima wokuhlangana nokudibana ne-COVID yaphuma ku-COVID ingitsho labo-China ubuqonomi zabo-China aphanjaniswe yi-COVID siluye singene lapho futhi kade sesingena ku-Russia ne-Ukraine war yiyo siphambanisele inhlelo zonke ezikhona ukuthi ama-economies ethu kamaka kuhle kathesi even iZimbabwe kathesi yibo sithi kathesi abantu abasivoteli abavoteli iZanu PF ngoba iZanu PF yiyo kuphela elendlela yokuthi ingalungisa izinto zonke ezonakeleyo ngesikhathi zisuka embusweni lwanodliniyo sesikune-dispensation kathesi
Baba uBhebhe akuyiphethe kungani abantu bemele belivotele njenge-CCC
okwakuqala tingakumili kuthiwa khona ngesilungu i-new broomsticks better lezindlela kutho ukuthi thina siqalisa ngo-1980 kufanele kunazelele i-COVID ayizalinge khona ngo-1980 ngo-1980 sithathile ilizwe leli lalihawukelwa ngabantu bonke e-Afrika yonke ilizwe leli umnotho walo wawuqathaniswa nomnotho wamazwe amakhulu kakhulu anjengabo-Britain nabo-US sithatha ilizwe leli imali yakithi yayiqinile ukudlula i-US dollar esesiyikhalela lo nyaka kusukisela ngo-1980 kuzefika kathesa futhi kusukisela ngo-1980 kusuyafika ngo-2019 okwaqalisa khona i-COVID owabulala ilizwe ngubani owenza ukuthi sibe sesimeni sonesesiliswa ngubani yivani yakhona so thina sithi ngenxa yokuthi sesibonile lapho abaphambanise khona yonke indawo lapho abaphambanise khona sizalungisisa ngoba sibonile indlela abaphambanise ngayo abehlulekile bonile sizalungisa khonokho abakonileyo yikho sithi thina sinolo kulabo ngoba amaphutha abo wonke siwakhangele yiyo esithi sizawalungisa
Lalo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe ilunga lebandla le-CCC ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi osekufake abachayeli engozini. Ngomnyaka odlule uhulumende wagambela umgwaqo lo evala amagodigodi la ikakhulu duzane ledolobho leVictoria Falls ebholohweni leMasuwe. Kodwa ukunakwezulu kukhanya sokudale omunye njalo umonakalo kuwo wonke lomgwaqo. Uhulumende uthi uzalungisisa kakutsha lomgwaqo engaqeda ukulungisa oweBait Bridge oya eHarare leChirundu. Ungaphela ukwakhiwa. Nyakenye isiphathamandla senhlanganiso ye-Tourism Business Council of Zimbabwe, unkosikazi Barbara Musaranwa, watshela intatheli zindaba ukuthi ilizwe lilahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yokonakala komgwaqo lo, osetshenziswa ngabayethekelela ilizwe. Wacebisa ukuthi uhulumende awulungisise ngesiphangiphangi. Sixoxe lo kansila wedede umnumzana Stanley Torima othi umgwaqo lo usuyingozi.
Ezifoso uzaqalisa ukuhambeka ngathi nxa sukhobo mathethi ngale uze uyobambe airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls uhamba lawe sucelesile ukuthi hayi sengihambe erodini. But otherwise uhulumende kumele ukuthi ebone ukuthi uyalungisa irodi yona le iBulawayo Victoria Falls. Ungananzelela iyo irodi iya kundawo ethekelwa lamatourist bevela emazweni ashiyene abanye baye bedriver ngalenda eHarare kumbe koBulawayo bayaprefera ukuthi benze njani behambe on road bebona nje ilizwe leZimbabwe. Manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi iroad yabo iphethe okungakanani akuniki picture eright ngelizwe lethu. Ayisafuni ukuthi benze okokuphetsha, sifuna a complete overhaul okucalisa kutsha beyinamathisile njengoba beyenze iBulawayo Harare road. Ingafika kustandard yalana lathi sizafila at home, lathi sizafila being citizens of this country. Awukakathesi is just bad. Siyakhangela ukuthi uhulumende iminister especially minister of transport ayi kumele ukuthi bebone ukuthi bengayenza bangakhulumisana njani le treasury benikwe imali okuphangisa belungisa i-road lay. Kayiseko right. Angiboni ukuthi even lo president uyakwazi ukuthi i-road lay siyibonakale kanjani. Of course siyakwazi ukuthi bathi ilizwe liyaka labanikazi ingakwazi ukuthi manje i-road yona le izayakwa lobani. So ayikhangeleki kuhle and umhlulo wamandebeleni lapha yi-road ebhizi ukudlula ezinye iirodi ezingathi ziyabe zivela ngaphi zivela ngaphi. Ama-roads amaningi avela koobhinga kumbe avela kwezinye indawo ayabejoyina avela kocholotho ayabejoyina yona leyi iBulawayo Victoria Falls Road. So you can see how busy i-road yona le is. Hence city kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa i-road yona le. I-road yona le ilethi imali eningi elizweni, ilethi US dollar ephilisa abantu elizweni. So such siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa i-road yona le.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle ngeyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi?
I-road yonke from Insuza uzoyobamba edrobha lewange uphume ekhilo ufike kumapulazini yawomadumabisa ngale. The road is very bad, is very bad. But endawo kumele ukuthi abahamba la matraki amakhulu benanzele kusegwayi gwayi amapotros angona maningi umgwaqo ufile okumangalisayo. Ungasuka kona ngabe igwayi uzawuya lapha kumadumabisa farm usuhamba towards Falls. I-road very ilimele ayizwe indawo engathi abasivakatshele benanzele zona lezi ndawo. But amanye ama-potholes abe lapha likhona 4 or 5 akhona apha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi. But at the same time zona lezi ndawo engizishozo ogwayi even kokugrambila kuyenzakala iy'ngozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyela.
Lo-ke ngumnumzana Stanley Torima, ukansila wedede obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edede.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kulo sifazane uEllen Majero owakomurewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazana. Iphephandaba lesayithi liludaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla lezanu PF lwama-primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba esetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ivuka njani, ivuka njani balaleli be-Studio 7, ndivusa emuhlanhla mahlango seButswana Francis Town. Kuthaza bonke abantu bakithi, bonke iZimbabwe yonke ukuthi bayiregister ukuvota. Please, ngiyacela abemalunku lapho elupane abahambe beregister ukuvota ngobuningi. Landikhuthaza abanye khona ngapho ekhambi ngilela umama uNanhlanhla laphana, lo malume uPaul Ngwenya, lo nkomo RJ, lo mankomazana umka ke lo Moscow lo Jabulani Ngwenya laba kobabazala kona Mdumisi laphana lo mdala uNdlovu kumaJoyibana ithi likhuthaza abanye ngokuregister ukuvota ithi ngiyabonga egama lenkosi lo baba eshawini ngalelo sulu kondani la yakhuthaza abanye ukuthi bayiregister ukuvota yimo sobhuke lo uNhlanhla Mahlango seButswana Francis Town ngithi ngiyabonga.
Libonani salibonani ku Studio 7 okhuluma ngoJoshua Moyo. Bengicela usizo ngicela usizo kakhulu, silahlekelwe ngumntwana ongumfana osena 20 years ulahleke enkayi kosikhobokhobo endaweni yaselugamba komaphahla kuthiwa ulandele inqola esiyesayidini yembuma hamba soka sayazanga ukuthi ajike ule problem yena lokukhuluma kwakhe. So besicela usizo kakhulu ukuthi abangambona cela bambambe obamhambise emapholiseni akomabhobho omaphahla esiboraneni. Siyacela usizo ulahleke nge-Tuesday akabonakali, siyadinga ngajabula le audio mayingazwakala sisizakale.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle. Sithanda ukudana kakhulu ngendlela i-government yeSouth Africa enze ngakhona ngendlela zamaphepha okuthiwa ngama-special permit. AmaZimbabweni mayephelwa yi-special permit manje abuyele ekhaya ngale umnankakwa owathembisa ukuthi uzabanika ucezwana lwelenti. Umuntu uzofika ngale ekalanjwe le nkomo yokulima akala lutho, uzayithini leyo lente? Uhlupheka ngapha eGoli, uyohlupheka futhi back to ekhaya, ngoba izanu iyasusa abantu eZimbabwe bezibiza ukugcwala la South Africa. 10 years down the line sebemele buyele back bengela lutho. Usathola leyo zanu PF government lokibusa iyofika ibenzelani? AmaZimbabweni ahambe efike vote ngobuningi, ezame ukuthi ekhiphe lolo cindizelo lwezanu PF, kibe ezame amanye amabandla manje abo Triple C ukuthi angiboni ngabe thoke kubusa iTriple C. Ngabe kulo mnuthu usakhalela iphepha leSouth Africa ukuthi afuna ukusebenzela eSouth Africa, wonke umuntu ngabe uyavuma ukuthi sekuyele ekhaya ezama ukuphakamisa ilizwe lethu. IZimbabwe kumele kube ilizwe elibuyele esimeni sasiyikhona ngeminyaka eyadlula kusaphethe uSmith. I-basket of Africa ayile ndlela izanu PF elokhu sazitshela ukuthi imele ibuse mbe irig election ukuthi ibulale West Zimbabwe ngendlela eyiyona. So noma kuya kuma-elections i-Triple C abazama ukuthi befaka izibuko bebona ukuthi ukhetho lungarigwa, baqilibezelwa lungarigwa ukwenzela ukuthi AmaZimbabwe wazi ukuthi akhululeke.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela labalaleli, mbingelele kakhulu ibandleni lithanda ibandla lelo movement. Asikhuthalaneni zihlobo, sikhuthazeni izihlobo, sikhuthaze abangane, sikhuthazeni labomakhelwane be-register ukuvota. Noma nje izekhi senza into zazo esiyibona ukuthi vele isupport izanu PF, hayi sikukhangele konke lokho, but vele ungaziyenzeni izekhi, ungaziyihambise ekhodi kudlala ngesikhathi, ngoba amakhodi eZimbabwe onke ngawe zanu PF. Izanu PF sibambe everything eZimbabwe lapha, kusela into esingayenze free. Okwethu ukukhulekela nje ukuthi ama-observers ebuye ezokhangela lolu khetho ngendlela babe khuluma ngayo ukuthi kuphumelele ngoba sithole nzima ngezana uPF thina njengebandla leTriple C izana uPF kayisidli lokho siyakutsho and sikutsho sile spindo ukuthi nxa befuna ukubona ukuthi thina sithi izana uPF siyachiving ngabantu abamore than 2 million kapa sifakela ama reforms lapha na besiqhubezele izana uPF thina izana uPF ayisidli njengebandla leTriple C whether they like it or not okwehlula umnanga kuyakwazi khona ukuthi kabasidli thina siya campaigna kasidlali njalo abantu bayajoyina kuparty iTriple C ungathi uyikhulume kube njani iTriple C ithandwa ngabantu iTriple C iyandelwa ngabantu abezani bengazibambe ethwala abantu eGwiri bebe bezoregister koBulawayo ukuthi bavota basoze bethwala abantu koBulawayo more than 3000 eBulawayo iTriple C iyathatha ngenkani iyathatha koBulawayo lapha so abantu kabakhuthale beregister ukuvota akulanto emiselwe unaphakade phansi kwalomhlaba xa inkosi sithe namhlanje kwakho kuphelela la kuyaphela iqhawe lamaqhawe uthwa le umbulali kodwa xa inkosi ithi yathanda uzothwa uBulawayo uNyoni into encane so asikhuthaleni singadeli ma iTriple C ngiyabona
hello wasakaza wahle akasikhugisi siyabonga ngiyabonga izinyo zelindumeza ngibonga kakhulu le nyuzi esizizwayo imihla ngamalanga ezicajileyo ngapha ekhaya ezimbabwe naliyazichaza hhayi ngibonga kakhulu qhubekani indumela inyuzi bakithi eze kuseni kakhulu
yebo ngqongqongqo kustudio 7 hhayi siyalizwa ma-studio 7 impela siyajabula ngenhlelo elisenzela zona nabe ngithi ngiyengikhale mani ungathi kunokwenzelela mani nokungalinganiswa kwamathuba kuzinduna labosindisa labosobhuku osobhuku bona esingathi bangaphansi kwabalisa bayasebenza abantu laba okungenani ngani nabo phela niyabanika amabhasikili ngoba nanku siyabona iy'nduna zinikwa imoto abosobhuku bona babancane ibanika amabhasikili labo ngoba yibo abantu abahamba bebhoda betshela abantu ukuthi kunokuthi nokuthi 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 induna ibona kanye ngomnyaka idleli ngemoto nje izihambela imoto kodwa osobhuku ayeke libanika amabhasikili siyabonga mpela abantu bakithi hhayi ogawule nabo mpela umuntu akagawule bheka gawule gawule ubheka isihlahla siza kuwela mnumgawule ubheka
ye studio 7 studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyabonga izindaba ngizwe inkulumo athi iPaul ngupresident wasezimbabwe emasoni mnangagwa lapha ePaul eDA abantu abasekole kababuye ekhaya bezolima selikulo mhlaba inkalakato sebabekile wona lowo mhlaba kasithi kawunike abantu abasekhaya silabafotho abahliziwe ekhaya abangasebenzi abangela plani baningi kakhulu abantu abangasebenzi iyouth yonke vele kayisebenzi lapha ekhaya uma ungasangena ngesipholiseni esisosheni esinensini awula msebenzi yimisebenzi ekhona layo eqhatsha abantu nje abalutshwana futhi ukukhangela iziboko so sithi thina manxa kulo mhlabathi lowokhona okade utsho umnangagwa kawunike bona abantu abasekhaya thina kasiyekile kancane hhayi sikhathele ngokutshelwa amanga ngobomnangagwa hhayi sezokugaya amavoti ngendlela angasiyeli ubaba hhayi hhayi baba sicela ukuthi usixolele ngamanga hhayi thina sifuna into ezile siqiniso phakathi na-2023 sivoteli i-MRAP hhayi sikhathele ukuba sihloko sitshelwa amanga abantu bempumalanga ngibonele amakhandidate ezanu p f afakiweyo lapha kade epostiwe lapha kwelinye ipheje engeke ndikhulume abantu besishoneni kuphela bazamele abantu kobulawayo lapha umuntu okoshoneni uzamela thina abantu bakobulawayo uyazazi indubo zabantu bakobulawayo hhayi madoda sivukene emaqandeni lo ngayibone i-MRAP ukuthi ilo sizo ebantwini usazoyibona nalitshela sibili
salibonani studio 7 salibonani basakaza abahle lonke ngiyalibingelela onke ngiligqabe ngamagama lonke ngithanda lonke ngimsakazo yena omuhle indaba elisinika zona sondani lezimbabwe mina into engilesimanga ngayo bakithi i-international ayitshele umnangaga akhiphe uzikhala ejele abakhiphe uzikhala shejele layayekhontesta akhulume nabantu bakhe njengoba emele izinga ezawo esithi bamvoteli abakhiphe uzikhala uzikhala upanishelwane okungaka lapho izane iyabona ukuthi uzikhala ustrong futhi uzikhala ustrong bayabona ukuthi uzikhala uzabathathela abantu ngoba uzikhala kulesipindi sokukhuluma kayisani abakhiphe uzikhala bantu zibuhlungu kakhuluma nabaye-Triple C uzikhala lokho egcina ejele engenziwa lutho mnakakho kakhiphe uzikhala laba abemthwakazi nakangikwazi ukuthi bafuna ukwenzani xa bengathi bona bafuna ukuvotela abakhansela nama-MP bengala president upresident ozavotelwa lapho ngumuphi bangavotelwa ezanu p f vele bazasebenza lobani xa kuthi iprezident bengalayo umthwakazi ayengafuna ukudistepa abantu bayekele abantu bangene kwi-Triple C bavotele i-Triple C uzesikhiphe izanu thiniwe thina izanu tshuthi bona bachazwa izanu ngoba nxa besiprinta abantu besenza so besithi bafuna ukuthi bavotelwa abakhansela nama-MP kuzasiza ngani ngoba izanu izagcina singasawinanga izanu icinile ku-inpower izanu aba-inpower sizakuyanga izanu isihlukuluse kangaka akulalutho ezimbabwe akulalutho sikwazokuthi singenze njani uyidlala la ithi khonapho athi sizulalini kahle labo uyizulu sokuchamabele inkukhu ziyadura ezitolo kodwa abantu imthwakazi okuyifuna ukusiprinta abantu ibase emaceleni asho abantu bomthwakazi zamani ukuthi sibambane lisa abantu ku-Triple C ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.